sekungabizwa ozwayo lamhlanje esibhedlela sempilo kobulawayo lapho kuvulwa kakutsha indlu yokugcinela izigulane ezelatshwa zihlala esibhedlela ewa-Ward B5 elungisiswe ngamankampani awencingo awe-Net 1 ne-Tel 1 phansi kohlelo lwabo lwezigidigidi ezedlula ezilikhulu zamadola phansi kwenhlelo zokuncedisa emizameni kahulumende lokumelana lomkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi wempilo Central Hospital usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya uchaza isipho abasithole lamhlanje.
Namhla impilo besi vula ivoti u-B5 ekade ilungiswa kuhle iphendwa irenovetwa ngabantu be-Tel 1 Net 1. Ivoti isinhle kakhulu, yikho sithabile. Kuzayenza ukuthi into ezifakwe i-Tel 1 Net 1 balifake imbheda engu-30, balungisa konke, babisa ingubo lama-kit, balungisa lama-toilet lama-floors, bafaka ama-kitchen amahle kakhulu. Yikho ke sithabile lapha, kuzanceda ukuvikela umkhuhlane we-COVID lokuthutha abantu, ngoba babisile imitshina enjengama-monitor khonapho.
Umphathintambo obona ngezamagagasi oluyilo ugatsha olulawula amankampani encingo umnumzana Dingimuzi Phuthi uchaza kabanzi isipho abasiphe isibhedlela sempilo.
Silapha empilo Central Hospital ukuzokupha isipho esikhulu sempilo, umgodi wamanzi owagejwayo ne-ward eyalungiswa kuthiwa i-B5 yafakwa imitshina lezinsuku yezempilakahle, ukwenzela ukuthi sibe ngumzekeliso wokuthi bonke abantu abaphatheke emsebenzini wokupha bakwenze khonokho. Lokhu sikwenza siyi-ministry sisebenzisa amankampani angaphansi kwephapha lethu i-Tel 1 le-Net 1, njalo kuyikugcwalisisa ukubiza ukwenziwa ngu-president umongameli welizwe ubaba u-ED Mnangagwa ukuthi nansi inyoka singene endlini asidingeni siyibulale, ngoba i-COVID yayisingene phakathi kwabantu, sokudingeka ukuthi kube le ndlela sizokwenqabela ukumemetheka kwayo. Yikho-ke lapha-ke sizobona ingxenye yemisebenzi esiyenziwe i-Tel 1 le-Net 1 bekhokhelwa yi-Ministry of ICT, ngoba kwakuqala bakwenza e-Harare Central Hospital eGomo bencediswa njalo lo mama u-Facility owadinga ezinye impahla ezancedisayo. Basuka khonapho baya e-British Sisters Hospital bayadobha umgodi, sebebuye lapha bezokwenza okufanayo. Yikho-ke hhayi ngimpululu yodwa-ke namhlanje ukuthi sibe sithe gwaqa sikhangelane lalokho.
Odokotela labongi babonge kakhulu isipho samankampani encingo i-Net 1 le-Tel 1 lesi, becela ukuba amanye amankampani labantu makhaza labo benze okufanayo ukuze uZulu athole ukwelatshelwa endaweni ehlanzekileyo njalo elamaphilisi lemitshina yonke edingakalayo ekusizeni izigulane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.